umdaba athi ngakhuluma kubuzwakale udode khonapho abantu bonke besesaba ngesikhathi kamkhaya. Kanti athi ngesikhathi kamnankagwa lesi abantu bonke bakhululekile ukuthi bachothoze kumbe bakhulume noma yini embi abayifunayo kumbe ithize beyichothoza bele izizathu zabo ngakhonokho bakhululekile ukuthi bakhulume abantu bekhululekile njengakwenzakala omanye amazwe akhululekileyo. Njengakhonapha lapha eZimbabwe kathesi abantu bakhululekile ukuthi bakhulume bachothoze enze loba yini nama-demonstrations anayekhona ama-demonstrations akuqala ayelokuthula ayenziwa kwakuzange kube lehlupho kodwa i-demonstration yaphambanisayo yile eyabantu laba abacika sebetshentshe impahla zabantu bedilize izinto zabantu lanilani indlela emofa i-demonstration yikho kathesi urhulumente sekuqaphele ukuthi kungapho ngiyekelwa nje kwizinto lokho kungagcina sokusiba lokugama okuthize njengokugama lokho kwaba khona ekuqaleni umehluko ukhona sili kakhulu omkhulu kakhulu.
Kodwa abanye abantu batho bakhuluma besithi kungana kula mehluko ngoba lokhu kulabanye abantu ababuthwayo abacatshangela ukuthi bafuna ukugenqula urhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Kambe kuyahlala kunjalo kwingoma efanayo yini baba Kawule?
Ukubotha kwabantu vele kids kukhona ikakhulu labo abantu abacatshangelwayo ngitho ngithe uhambe ngakhona ngapha e-America lapha elikhona kids abantu bayabothwa ungathisha inxa uvele lakho ngokobochina ucatshangwa ukuthi isipayi uyabothwa uze uyokhululwa ngalesi usuhluzi usube wakhangela ukuthi silwa wahluzisisa ukuthi asomuntu olande ukuthi engayekui ungubuya usiyo-terrorist umbaso uyabothwa noma usiya ngapha kobo-korea kona ngalo sibe ucatshangwa le nxa uyispayi kuvele e-America kumbe kobo-russia uyabothwa vela kula muntu ongacatshangwa ephula umthetho welizwe ongabothwayo wathi still laba bavele baphuma egcekeni bayiwele ubufakazi obugcwele ukuthi laphana kade besenza lokhu besita kuyenziwe lokhu kumele kudingisiswe belandele ngomthetho beyesemakhoti beyefika ekhoti batholakala ukuthi ikhoti khonapho ikhoti ibe yiyo ehluzayo ukuthi umuntu lo ecala kumbe kayacala xa engalacala ilahlele kathala ikhoti azivumele azihambele umuntu.
Ye kodwa kuyakuphetha ngani phela abantu bengani bagijinisa eZimbabwe kunganakupheli lokhu baba Kawule?
Mina kodwa tipsi ngiyamangala ukuthi kathathi ngisesigodleni ngikhuluma zinje abantu abagijinyiswayo bonabo mina kambaboni ukuthi kathi abagijinyiswa kodwa abagijinyiswayo behambe besiyadinga ukugijinyiswa ngendlela ezabona bafuna ukugijinyiswa ngazo bazakuthola ukugijinyiswa nxa besephula umthetho welizwe ngoba entweni zonke ezenziwayo abantu abahlanganise amakhanda balungise akwaleyo ukuthi abantu bademonstrate kwabi peaceful demonstration iyavunyelwa kwi-constitution yeZimbabwe ikhona ukuthi kuyavunyelwa ukuthi abantu batshengisele ngokuthula bengadilizi impahla bengadilizini kanti khona ngicela ukubuza ama-human rights la aqalisa ukukhangela ukuthi kwenzakaleni baqalisa ukukhangela sekudiliziwe yonke into zogasa abantu sebeboshwa akukhangele nxa kukhangele ukuthi ama-human rights yona labakhangela abayema-human rights laba abakhangele ekuqaleni ukuthi badlwane usukile wahamba wadiliza izinto zonke wadile wavalela abantu ukuthi bahambe kanti ukuvalela umuntu ukuthi ahambe emgwaqweni umthisele izimota asukwephula ilungelo loluntu lololo ngokunjalo umthetho umele uyeshe ufike ebantwini abantu bajeziswe nxa kukhona abantu abanjengalabo.